sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le-coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So thina siyawazi ukuthi asilacala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana le-cholera.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alishumi engelawo amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulomuntu oyedwa ubulewe yi-COVID-19 izolo elizweni kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le-coronavirus sikhathi sinye. Kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minwembili 28 abasinde kugcikwane leli izolo kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamathumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala eyenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including uIgwetalalo and board member uDag Cotard lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Drule. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure theni labanye abahlanganiso yethu sabotshwa ngawo mhla ka 23 August 2019 emahofisini eMinistry of Finance lapho kade sizama ukuchengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asilacala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ungani seluzafika yini emaphethelweni njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisitha lilacala ubufakazeli labo ngoba ukuthi
thina since last year mhla ka 23 August seqase ukungena emthethwandaba mhla ka 24 August 2019 so beloke sibuya singena and lokho ngwesi 13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele sithina silecala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asilacala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining and section 59 i-constitution ilizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengesisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asilacala kodwa indlela kade ifuna ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa ngezisebenzi olungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele ba-exercise ama-rights abo. So Yilo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala nqwa iconstitution elizweni lethu yasivumela ukuthi senze konke esakuyenzayo mhla ka 23 August 2019.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Lela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lecholera letyphoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane wetyphoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ichumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alichumi engelawo amanzi. Namhlanje nithe ngikhangela itimetable ekhitshwe yi-City Council kukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinathe emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ungani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nanku ke thina sifisa ukuthi iCouncil ikwenze ukuze amanzi angabili hlupho kusasa. iCouncil ibambisane lohulumende singathi central government kakuqediswe ukulungisiswa idamu legwayishangani leliyana ngoba yilo lingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona yiyo ilong term measure. Kodwa ngasikhangela okusemaduzaneni lapha sithi thina iCity Council kayiyelungisisa amadamu lapha ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line amadamu kugujwe kuhle laphana konke lokhana kwanqabula botshekeje laphana khishwa inhlabathi lana zokunxa amadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amapayipi asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amapayipi aqatha aza kwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma reservoirs labo criteria lawo magwega abaye babafida amalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibe sesiphinda sithi kona iCouncil kayicabange ngaphandle kwebhokisi lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka amasolar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la majojo tank lawa esingathi ngama water kiosks kwenza ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje le nje sokulama water kiosks apontshelwa ngamasolar ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology khona yokuthi amanzi aponjwe ukwenzela ukuthi abantu bangathwala inzima. Singaba la majojo tanks lawa besingathi ngama water kiosks apontshwa ngesolar izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi baza bathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela iCouncil phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno soloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende wasondela laphana labantu beCouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa ke esisuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesikha ezihotsheni lezi ezilamasuwa. So kungenzakala ke abanye bagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengale yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi ahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly lamhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwane lwamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uchayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulowo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane lecoronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabonakude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni seUnited Nations eNew York khonapha kweleMelika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane lecoronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Cause sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika eUnited Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isiyirekhodi liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusaseyinto entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kube lokho kukhulunthi kawakhitshwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emelele iAfrica Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelokukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lomnumzana lo umongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo kube ngekaweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo ukuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe ukukhulumile. Of course uhulumende wethu enjalo uyayithathela phezulu ukuthi le-South Africa lo mongameli Ramaphosa ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiphe. Batho okukhulu ukuthi asilungiseni indaba eyenza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu. And ngesiqiniso kesivile sikhona hayi kuza sithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba kusenziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe kunzima. Namboni sibili ukuthi abantu bangasukuma eUnited Nations ngendlela babesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lonalolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lenalolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Yabo! Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimbabwe.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba unkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance ahlolwe nanga bodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokuqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labathwakazi jikelele. Bakithi ngicela kudalani lezi zinyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni, sengadela ngoba ngabona ngani liyasikhetha alifuni ama-audio wethu, kodwa ngitheke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke licingule indaba leyi elisibuzele ukuthi kanti intatheli izindaba zenu, indaba ngazikhuluma ngoma ngowegwanda sebajawundeni egwanda, kodwa ngazinye izintatheli indaba ithi ngisemakhalane neplabtu. Kuyikuthini lokhu? Kuyikusikhulisa mbe kukusidelela. Thina abantu abaningi osegwanda sisomajawunda, asikwazi ukuthi ijawunda into bani, kungani kanti sibizwa amajawunda? Ngicela impendulo yakhona ukuthi besibuzele intatheli izindaba zenu ukuthi kanti leli bizo nxalo intatheli izindaba zenu ezo singamajawunda yindaba sigoqela lathi sahlala sabizwa amajawunda singazipi jawunda intobani? Akusisidelela khonokho na, kubumbani phakathi kwabantu? Ngiyabonga.
Mr. Chamisa, it's over in MDCT. It's over, Ms. It's your chance. MDC Alliance Chamisa. People know your name. Know your name. They know your name. Kuba Betel. Have a chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay, take care of whatever you want to take. My party is MDC Alliance Chamisa. That is the people's party. Who's going to take your name? I-actions zabo abazenza ngathi nabantwana be-crash abambe behla naphansi kwey'fuba kuze ukuthi into abayiza iyasebenza nje kuze basala beyifuba. Nobody's going to vote them. Abayibhekele azidikwini kule nto abantu abangayiqapheli bezafaka ihlazo makhuphi umsora komeje bazasala beyifuba abantu bonke bebadizithile. People watching babahleka nje.
Salibonani bantu be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Umbono wami nge-MDC kaMakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo i-MDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela MDC kaKhuphe. UKhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe, akathembakalanga. Sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa, ngendlela sokubangiswana ngayo ivizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi, ngabe ngiyashintsha ivizo kuphela, kuphele lokho, ngifake elinye ivizo. Abantu abalandaba le vizo, imuli yeZimbabwe ayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna ileadership eqondileyo engelabugwerekwere. Angatshintsha ibizo akambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu. Uzawina kuphela ngoba abantu abavoteli ibizo abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela, kuphele lokhu ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabe votwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba i-MDC Khuphe ilosekelo, i-MDC Alliance ayilasekelo, ayilandawo lapho eceba khona ilalelwe kusobala ukuthi iMDC kakhuphe izano abantu beMDC Alliance bayahlukuluzwa benziwa konke okubuhlungu asikaze sizwe ngisho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo. Bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezitaladeni vela mabhakane alotsho ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengisela ngabamhlophe. Kolunye udaba, iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale Lady House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igciwane eWashington State kuloko kungelamehluko abantu baloku besebenzele ezindlini. Ama restaurant lezinye izindawo sezavulwa but abantu inani labantu abangabandawonye liloku liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezo ezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzeleli ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-mask lapho siyakhona abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezitolo zilama-sanitizer bami phandle nxa ungela ungafika ukhohlwe imask bayakupha ukuthi ugqoke ungangena esitolo. Ngeke ngalalela nje indaba kulezi nsuku. Kulamaviki edluleyo abantu abafive inumbers abo bese zehlile sezisehla labatholakala beligciwane kodwa kuyona le iviki yona lengisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inumbers abantu abafilewe zikhwelile mbichana laba lama infected zikhwelile mbichana labafayo lazo zikhwelile lapha isikolo. Angathi engiwuzwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abale ama-control lama-facilities abo abantwana abaloku befundela baqalisa nje asebeqalile bafundela ngikhaya kakula muntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19 kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga yathi khona in 2 weeks kuyabe sokule vaccine, wathi singaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengufundile ngakunanzelela ngo Trump ukuthi Trump uyakhuluma izinto andinxa ekhuluma yabekwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani ufuna zone zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters akhe ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asitshele ukuthi vaccine zaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona iJackson izaba khona mid next year. Omunye uthe April, omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni le Seattle esigabeni se Washington State. Zimbabwe ehamba no Master AG yena oka Jerusalem aphela ingoma ithiwa yona Melody. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala APTUZ ikhangelelwe ukumiswa imithethwandaba namhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo, njalo sekusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voaindebele.com.